engingathanda ukuthi ngixwayise uzulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imfula egcweleyo ngoba amanzi abe kuya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi nxa kuyukuthi mhlawumbe lapho elakheli khona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye ezihlotsheni zabo eziyabe zizakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isingindala kungenzeka ukuthi sezimanje zidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu abantu bakunanzele koko ungazowahlala endlini enjalo. Okwesithathu-ke ngale vele lezi hlobo ezikhatshana lapho okusezindaweni ezingabhalwanga khona ukuthi liyabe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe liye khona ngayo kwenzela ukuthi isiphepho lesihle sidlule. Okwesabekayo kuyaphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuze kuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abashayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanelanga ukuthi-ke ubusuzidayi la manzimancane ngingangena ngemoto ngiyethutsha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba usugugudeli ngamanzi kuye ngamandla esiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba le ngozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungazibone amanzi engani sehlile as long as ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani. Ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usuthithi inhlanhla ezivela uzabalayo. Akunjalo, amanzi nxa esibeke adlula phezu kwebholoho lani esebukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebholoho lele ozalichapha. So-ke yizo izixwayiso engingazithi kwakathesi-ke abantu bazinanzelele ngicinga ukuthi nxa sokukhulunywe nje abakuzwileyo lani licaphelise linanzeleni ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcine bengasabangale nhlanhla yokuthi baphephe-ke eziphephweni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu bababhebhe kulolutho oluyaphuma emasimini yini lo nyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibelo mumbu okhahleleyo-ke kutho ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle. Kubese kusithini abaphuzile abalo mumbu kathi usisemthitshane usukhanya ngamanzi njalo ukhanya ukhula. So lebo yiwo abangaba-ke lobunzima ukuthi bathole kodwa njengoba ngishilo ukuthi abalimi kuqala hhayi indlala-ke ingani ibacwezile. Kube sekusithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzelela isikhathi esiningi yibo laba abagcina belandele zomsipolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalini eze emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahala. Wena asingake sibenzele kuthiwa imitako silima sindlela ezibekwaso.